Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kube umbuso ukuthi le nto beniyithenga basmoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu ababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli.
Imdeni lesihlobo zabojekesha osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe ntambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Gama figures that they were new, the math teachers had were very low. Kwa many schools like Ijocholo, kutuwa kwa nabantuwa na vifika upele extent, kutuwa kwa nahambani nilio tata ama school fees.
Izi kolo zivuliwe la musha, wula bantuwa na abanengi abangene disanga, ukufunda ngoba abazali babo, venga patali mali yosifundo lezo. Iparlamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekesha osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamuhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekesha laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kuseselesikhathi ojekesha abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengxaba ngxoza evuke ngesikhathi umphathi ntambo ogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logada lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwehlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu esifika ikhulu zabotshekesha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfowabo olokhu ephansi emgodini uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekesha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
If we are civil, bangahambi silizwe lokuthi they are criminals. Bakhumbula ukuthi egqibeleni before I'm a criminal njengomuntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kulezinga. Ngibe bakhuphile, then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba, umnumzana Johannes Qankase uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi ntambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi le nto beniyithenga basmoke out niyenzile kuba ubuninzi bantu nababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umuntu ngumntu ngabantu ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe nguhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulomuntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ikola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa nezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilitshumi ukuthi bathethe lolu hlelo Sikade lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Melestro 7 Stilfontein kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo namhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ndingingabuza from ama executives from ama various districts like ngikhulume lo mbalisi weBinga High, ngikhulume lo munye weJocholo and kathesi sewange government secondary school. Ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana kukhanya high turn up namhla kade is very 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 low. Like ama figures kade ngiwanikwa lama teachers they were very low. Kwamanye ama schools like iJocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies leBinga. Ama form 1 they were supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga kukhanya iproblem kuthiwa kona ngama school fees.
Yes, zwilo njalo ke uhulumende sithi ababalisi banelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenzayo khonokho.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kayi because imali kanye igovernment okwakathesi avele angithi abakhulumi ngama salary increments but abalisi abaningi vele bayahluleka ukuthi umenzele abantwana babo esikolo. So the only way ukuthi bonalabo ba-raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sebenza ama extra lessons vele siyabazi abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo?
Ama individuals bayacharge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there kuyadependa la lama areas angu kona lapha engihlala khona mina we find ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika pose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo umnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esewange. IParliamente yeMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenethi abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwempiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokho, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lomnumzana Marco Rubio yena oza kuba nginobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-expect anqobe bayafunga abanye sokuthi hayi make sure sokuthi uza crossa ilaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho ngaleso sikhathi bengahlala ngaphansi besenza lokho esingathi uplotter ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni njengoba la engelanhloni akusiyo into emhlupha yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho-ke mbona sengathi bevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa kodwa mbona ngani bazimisele kulokho mbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angasoze zenze njengalokhu abekwenze kuqaleni ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalokhana singathi inovisi engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Labantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi nje kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqe phambili izifiso zakhe ngendlela afukade. Sokwamanje ufundile izifundo njengoba ngengathi ukuqaleni uhaya labana abantu abangathi sinama-loyalists abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalokhe ewalethe ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyene yokuzwekazi left Africa goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba ngumkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaxelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga umanyano we-SADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga ukuthi uyahambelana nemicabango lengqondo ebelisebenza kuThade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa uDlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabangqoza. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa. Okokugcotshwa yikho ngibona ngathi uDlakela
ngizakebeiphambili. I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhomiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babuye lempendulo mhlaka 15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuziyaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana yabayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbuDlakela ekhona vele sokubhamanisekile lapha befuna ukuthi naye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlotha kodwa okwakhathesi ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo yikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa ungasebenzezimbabwe eMozambique asoze kusebenzia uZulu vele uhle wathinga kathesi
uZulu engaba lamandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa.
UZulu kasuze abe lamandla ngoba anti bayebona bayethi besebenzisa imibhobho. UZulu kasuze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje uDlakela labe lokhu esiyenzakala ngoba ngibona ngathi mina uzakwenzeka ukuthi yena umundla mina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami yikho besebezathumizela amasusa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuza kuba lokufa lokuphilideka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa isicingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTopias Mutsingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulume leStudio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqitha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela ejeniyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo eyokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengiyela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengiyelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBeogravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics, kumbe ema-hospitals ngayakhona usesimeni engingangikuso bayakuhleka kumbe bayakuthethisa yikho ngingayanga khona.
Unkosikazi Mavela Smoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Abantwana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBeng lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days ithathuming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion and passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke ma usitholile leyo nto oyithandayo dinga abantu abangama ngawe. Ingaba yimuzi yakho and support ibuya ngendlela ezijiniyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMens Health Clinic njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle okuyikho ingcwethi kwezempila kahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo we-VAT yeshukela layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhadalelwanga i-VAT okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCT esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abachathiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngasesoyindaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa, kukhulunyiswa nokwafikiswa nangathi into yokuqala le esifuna ukuthi siyidingisise. Njalo futhi ungananzela nxa sikhuluma ekhampanini enge-Triangle uyabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ubathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kade esinxa sebethe bamiswa umsebenzi sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Sananzela abanye ngeyabalazisa, abanye phosele miza abalayo so baphuma besiya. Basi sekunazelayo ukuthi phela nxa kungavalanga babhadala i-VAT leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadali. Besikhangela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kisi impilo yethu inzima kanje, akuvumi umuntu ambe bongilahlekelwa umsebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani la lo mkhuhlane omubi singazi bekuleso sigaba bona ngathi abantu abalulu bafuqeleswe nezisebenzi ngokusihlupha khona. Uzabona abanye bazakunye bazaqhubeka bekwenza bebhada indleko zakhona kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bakulezi sebenzi yena zithese phakathi abakhuluma ngayo ayisiyomali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form four ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthiwa abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufelile ngoba ngabo okulanjwa khona kuba nehlupho. So ke sibona ngathi ufanele kuqinise sibe nale ndaba ye-Tripartite Negotiating Forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. njalo lo hlobo sasilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye ungathi uyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthi ayi-raw material bathenga ngemali yangaphandle emelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho ukuthi ubuye bathengise ngemali yalapha esithi na i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye because okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuthi uhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengalo. And lokhona kungawukhipha izisebenzi ungezela abantu abadibekileyo ungezela abothotho ezitaradeni kuzabuya futhi kusibhonde ngalo ukusithwalise nzima. So kulezi kliwo ezinengezinene ngathi aziphatha abantu kuhle sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.
Lo mnumzana Ambrose Sibenti umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenzi beStudio 7. Bakithi siyakhala kwezindawo abantu bathi uhulumende president yenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lwethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaqhiwanga even i-5 rand. Fathi umuntu luyabe zinhlanu khonapho nxa isebenza. Sifake amabele last year ingolunye lakhathi sasikabhadalwa kusasizikolo ziyavula abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kuphela every year ngoba since upresident nangakuwaqala ukungena esikhundleni akubhadala kwethu kunzima. Kungigabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanani. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlala. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintandane, abantu bethu basithiyele abantwana. Nxa umntana khe lo ngingasamisesikolo kodwa sithi ngingumlini ngabe ngileqiniso yini.
Banani balandeli beStudio 7, hayi sina siyaphila ngibona nje lapho Thabanga phakade eplazini lapresident uMnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni. UThabanga uvele lo muntu izani izani uThabanga. Abantu besindibeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. I-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi, uThabanga wangenela wachitha ngoba sekudiziwe. UThabanga kathesi usevoxe wavoxa i-CCC seyiqedile sekusemgcekeni ukuthi vele nangowezani. UThabanga ngowezani, ngowezani uThabanga lo, kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Vuli kaStudio 7 njani, sifisela umnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima wadu. Ndaba yamanzi leyi inavela ukuyizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenye into. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusajesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha. Ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi i-council iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwi abuhlungu anzima abonisa umnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Chuma nabogawule yiyo kuphela abazabo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo, kodwa ngiyazi umphakathi uzawa buhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungenise abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hayi number one bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakhulunywa ngakho, imigwaqo yenkaya kuningi kwakhulunywa sokudule kuthi zwi.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ku-Live Talk lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela-ke lolu hlelo. Hayi-ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.